kodwa ke lakhona nxa sicathanisa la kwamanye amazwe esilokubona ukudlobongela okuningi lobudlwangudlwa ngobukhona ilizwe leZimbabwe lisase simele singcono kodwa ke ngokunjalo asitho ukuthi sithi singcono isimo ukuthi udlame alubo khona sithi sifisa ukuthi ngakuthiwa iZimbabwe nje nxa kuukuthi noma kuthiwa kuyiwe ekhetheni kube ne-zero tolerance yokuthi kungabi ngitsho lokuncane ukuthiwa kulo dlame noma kuthi abantu babulalana bebulalana ezepolitiki kuqakathekile ukuthi abantu vele abahambe bayekhetha abantu ababakhethayo ngendlela abafuna ngayo so iningi leli elelangenela kule savele sitsho ukuthi babone ngathi ukhetho abantu bakhululekile ukuhamba ukuyakhetha umuntu abamfunayo ngensuku nxa kusenziwa ukhetho asikaze sabona udlame ngalo lelo langa nxa kusenziwa ukhetho.
Uphenyo lolu luveze njalo ukubana abantu abedlula ingxenye 53% bathi bona kabathembi i-commission yezokhetho i-ZEC ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lungela kucilibezela. Ubona njani wena inani lona leli i-53%?
Konke okukhulunywa lapha kuliqiniso ngoba into eyinye eqakathekileyo ngeyokuthi ilizwe lakithi indaba leyo yokuthi nxa mhlawumbe kuthi nxa sekudlula ukhetho mhlawumbe uthole ukuthi kuyaphela izinyanga lezinyanga kusehlula ukuthi lukhetho lumenyezele njengamanye amazwe esilokubona ukuthi nxa ukhetho nje nxa ludlula nje ukuthi ukhetho luphelile namhlanje kube ukuthi mhlawumbe ngemva kwamalanga amabili amahlanu kube ukuthi ukhetho leyo sekukhulunywa ama-results kuke kwadlula konkwala ukuthi i-ZEC igcine ingakhulumi ihlale isikhathi eside igcine igcine ama-results lawana ingawatsheli uzulu ukuthi ukhetho luhambe njani yiko kwenza ukuthi abantu baphelelwe lithemba bengasayithembi kahle i-ZEC into le eyenzayo njalo okunye okukhanya ukuhlupha abantu bakithi yikhona lo ukuthi into yokuthi abantu nxa besiyavota kuyabe kulabanye abantu ababe babiza emakhoneni besithi beyalizobhalisa lapho kwenzeka ukuthi ubani abonakala ukuthi uvotele bani yinto engalunganga leyana yinto efana ukuthi kufakwe emthethweni ukuthi abantu abakwenzayo khonokwana kufana ukuthi babotshwe labantu abantu abakwenza khonokho iloba uvela kuliphi i-political party noma kungabe kuyi-TPC noma kungabe kuyi-ZANU noma kungabe kuyi-ZAPU noma ezonxa ubiza abantu usithi uthatha ama-serial numbers ama-ballot books ama-ballot papers yabo ukuthi uyebhala ukwenzela ukuthi kuyekhangela ukuthi ngubani ovotele bani akulunganga khonkwala kufana ukuthi ube licala yingakho yiko kwenza ukuyabe sekusenza ukuthi abantu bayevota ngefiye bengasavoti ngokukhululeka kuhle kodwa ke nxa kuukuthi kungayekelwa khonkwana omunye lomunye abe lelungelo lokukhetha umuntu amfunayo okulilungelo lomuntu ezezimbabweni angiboni ukuthi kungabe khona uhlupho kodwa ke okukhulu kulakho konke yikho khona lo ukuthi abantu ukuthi babe lethemba ku-ZEC bengabe lokungabaza ngezenzo zayo i-ZEC ayiyenelise ukuthi nxa imiphumela isiphumile ayimemezele imiphumela masinyane abantu bayenelise ukuthi bayehlise inhliziyo zabo abadliweyo bayenelise ukuthi bahalalisele lo oyabe kuwukuthi uwinile njalo bancedisane basebenzisane naye.